So we zika descend abaku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 21 kuLwezi 2020 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
abantu kabalaleli abavumi ukuthi kulomkhuhlane kuthiwa yicoronavirus yikho bahamba nje besenza intando yabo begqoka amamask lengentanyeni.
Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane ababanjwe iCOVID-19 kuleli izolo okukhweze inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane lo laya ku-9120.
Ufanele ukuthi uyazinika yena amalayisensi ngoba abantu laba abanikile abasoze bebe ngabantu abakhanya bengani bayamphikisa uhulumende.
Lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi emisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo, abanye bathi akunjalo ngoba abaphiwe amalayisensi lawa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Uhulumende usungula uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezifuye inkomo eGwanda ngemithi yokubulala imikhaza. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane 74 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo. Phakathi kwabantu laba abangamachumi phose amahlanu 48 ngabakubulawayo. Abangamachumi amabili lanye ngabe Matabeleland North. Isigaba seMashonaland East leseMashonaland West zona zilomuntu oyedwa ngendawo kuthi iMaswingo yona ilabantu abathathu. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabangamachumi amathathu lanye njalo abafunyanwe sebepholile. Inani lasebehlaselwe ngomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selifike ku-9120 kuthi asebephephile bona sebengu-8229. Asebebhubhile bangamakhulu edlula amabili 265 kuthi abalokhu begula bangamakhulu edlula ayisithupha 626. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo kulezinsuku ngenani lababulawa yilo mkhuhlane kanye labafunyanwa belawo. Kusukela mhlaka 1 kulinyanga sokubhubhe abalichumi lasithupha kuleli dolobho njalo kwafunyanwa abangamakhulu phose amathathu 281 belawo lomkhuhlane. IMatabeleland North leMatabeleland South lazo ziyalandela. Umgcini sihlalo wezempilakahle kukhansile yakobulawayo ukhansila Sinikiwe Mutanda utshelele umsakazo izolo ukuthi okwenza umkhuhlane we-coronavirus uhlasele ngamandla kuleli dolobho ikuthi abantu abanengi abagqoki amamaski kanti njalo abanye bajonela emabhawa lasemashabhini lapho abaminyana khona. Lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi okusungula imisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukuthukulula amagagasi lokugxilisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe Abanye bathi kababoni amankampani la evika indaba ezicothoza uhulumende ngoba wonke alobudlelwano lebandla lesano PF. Amankampani la abalisa irusunongoko media iyona ebikwa ingebutho iAcacia media elunga lezanu PF uSheron Mugabe. iChannel Zimbabwe eka Happyson Muchechetere yena owake wasebenzela umsakazo weZBC. iFeto Communication ebikwa layo ilobudlelwano lebutho lanxanje abanikazi bayo bekulandula lokhu kanye leJester Media ephephandaba leDaily News. Lanxa iphephandaba leli lisithi lizimele kulesicukuthwana seZANU PF esibikwa silesabelo kulo. Amankampani ancitshwe amalayisensi agoqela ekamnumzana Trevor Ncube eAlpha Media Holdings yona edinda amaphepha azimeleyo abalisa eleNewsday, eleStandard kanye leIndependent. Inkampani yelunga leZANU PF umnumzana Supermandi Wanzira iABC Communications layo incitshiwe. Sixoxele ngcwethi kwezokusakaza umnumzana Zenzele Ndebele.
Isikhathi esiningi eZimbabwe ungabona uhulumende esithi senze ulutho, kumele udingisise ukuthi kambe ulutho lolwalwenzileyo unceda uZulu kumbe uyazivikela yena. So singakhangela into yamalayisensi leyi, ye banikiwe abantu amalayisensi amankampani ayi-6 kodwa ungadingisisa uzathola ukuthi amankampani lawa alakho lokwenza lo hulumende, ngabantu abangabangane bakahulumende, ngabantu abasebenzela uhulumende, ngabantu abake basebenzela uhulumende. Sesike sezwa ke lapho kuthiwa amanyama emsakazeleyi abanikazi bakhona sibili aboqobo ngamasotsha, bakhona abantu ababesebenzela iZBC asebetholile amalayisensi lawa. So kuyadanisa ukuthi khona ngesikhathi uhulumende sithi uyanika abantu amalayisensi, ufana lokuthi uyazinika yena amalayisensi ngoba abantu laba abanikileyo abasoze bebe ngabantu abakhanya bengani bayamphikisa uhulumende. Kodwa okunye futhi ungakhangela ukuthi kulabantu abanjabo Trevor uSupermandi Wanzira akade bekhangelelwe ukuthi bangathola amalayisensi la kodwa abatholanga, okutshengisela ukuthi babonakala njengabantu abangamsupportiyo uhulumende ngokupheleleyo.
Uhulumende uthi inyathelo leli liveza sobala ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo esingathi idemokrasi kanye lokuthukulula amagagasi. Uthini ngalokho?
IZimbabwe sileminyaka phose ama 40 years yathola uzibuse ilokho ile license eyohani ewilo msakazi oyi-1 owe-television iZBC. So ukuthi kona ngo-2020 sikhanya sesiloku sikhuluma ngamalayisensi into eyangisayo. So layo uhulumende kubonile ukuthi usadak even umhlaba wonke iZimbabwe ngamanye amazwe akade sesalele engela misakazo. Kodwa-ke okudanisayo ukuthi kasanikanga imisakazo leyi ebantwini abazimeleyo, unike imisakazo ebantwini abalokwenza lohulumende, abalama-links lohulumende, okufana lokuthi unike iZBC amalayisensi ayi-6.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezokusakaza. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule yena othi abantu bahlezi bekhonona njalo nje lanxa uhulumende engaze enze okuhle.
Ungamangali lokho okukhulunywa ngabantu bethi hayi bayakhala bethi amankampani adlelana leZANU PF lani lani. Ngitsho le-America khona ngale abanye bathi i-CNN iyabe idlelana lama-democrats. Langaphi ungahamba kwapho amazwe uzazwa amaphephandaba ukuthi amaphephandaba akulama-independent papers. Akulama-independent papers kanti esinkomo ngokukhuluma kwabantu. Ngoba even lama-paper uyabona ama-independent papers la ayabe ekhuluma vele esekelana lama-opposition parties. Ubona ukuthi baqhuba i-agenda ye-opposition. Ukukhanye nje akusoze kuswelakale kukhuluma kunjalo nkomo. But sisele ubuthongo ngakhonokho, hayi umsebenzi awukhambi nkomo. Izinto kazenzakale, khangela okwenzakalayo kanti e-America nkomo. Ubona ukuthi ukukhala kwabantu vele akuze kuphele. Abantu babekhala abanye befuna ukuthi ngabe bona abantu abanjalo bengcezu abangaphumelelanga amakampani abangatholanga amalayisensi yiwo abakhalayo abakhuluma kubi. Kodwa ke into enhle ukuthi amakampanis la amakampanis eZimbabwe amaZimbabweans amele aqhuba umsebenzi nalowo. Siyabongela ngakhona okwakuhambe kuhambe kodwa abantu bonke basuze besuthiseke njengakhona oko.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF. Umnumzana Donald Trump Jr. oyindodana kamongameli weMelika usehlaselwe ngomkhuhlane weCOVID-19 laye njengoyise. Kodwa uTrump Jr. uthi usesimeni esihle. Amazwi yakhe agcizelelwe nguyise umongameli Trump namuhla yena owake wahlaselwa laye ngumkhuhlane lo kumaviki ambalwa edluleyo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa furembula.
Kwenze maphandleni lamhlanje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati usekhuthaze izakhamizi ukuthi ziqakathekise ukudibhisa inkomo ukuze zilondolozeke. UMohati wethule amazwi la izolo ekusungulweni kohlelo lokulwisana lemikhaza olwe-National Tick Grease esigabeni seBhengo eGwanda South. Kubika u-Albert Ncube.
UMohati uthe eminye imikhuhlane enkomo efana le-January disease yabuya elizweni ngesikhathi abamhlophe bethenga inkomo kwamanye amazwe beziletha kuleli, kungakho urhulumente sebone kufanele ukuthi alwisane lokufa kwazo elizweni lonke jikelele.
It is unfortunate that our former colonizers imported cattle from Kenya and Tanzania in the year 1901.
Kulusizi ukuthi abamhlophe bezama ukwengeza inani lenkomo kuleli, bangenisa inkomo ze-Kenya le-Tanzania ngomnyaka ka-1901 bengazi ukuthi sebetheze olulenkume ngoba zabuya lo mkhuhlane we-January disease.
Uthi urhulumente uzakhipha imali engange-500 million ezathenga imithi okubulala imikhaza efana le-tick grease ukuze uzulu engalahlekelwa yinotho yakhe.
Alisoze likhiphe loba isenti nje, lolu luhlelo lukamongameli lokusiza abalimi.
Izakhamizi zeGwanda South ziveze ukujabula ngalolu hlelo zisithi kuzalondoloza inkomo zabo. Kuthi umnumzana Makhosini Ndlovu izakhamuzi sefumukwe.
Inkomo zethu seziyakwaloncedo ngoba thina the sisehlulwa zinkomo sesifa ngemkhuhlane.
Unkosikazi Viola Ndlovu izakhamuzi seBhengo uthi uthemba ukuthi lolu hlelo alisoze lwaba yize njengezinye iy'nhlelo zikahulumente.
Siyakubongela kwangathi ngakuyabuya kuphumelele kube yinto ephumelelayo. Hayi, inkomo ziqakathekile sini ngoba yikho esiphila ngakho thina.
Ngaphandle kwedubo lwemkhaza, umlisa umnumzana Nagalo Makhurane owayemadulungundu uthi izakhamizi emangweni wenduna umathe zibhekane lo dubo lwamadlelo kanye namanzi.
Emar arien konapha komathe uchief yokutoya khona letha mawula kulalawona amanzi ukuthi iyonatha. Lokhu kwaba letistasta yamadami naleyana kukathemba.
Olunodubo oluhlangana lezakhamizi kulumango yokutshontshwa kwezifuyo ngamasela kuthe umnumzana Mahlambezi Ncube.
Abathathi nje beza kutho vele sithi siyakhuluma ngempanda zethu babe lathi esitikinini ngokuthi bona basebethenga ukuthi bethenga amaloya.
Umnumzana Kilon Lovo isakhamuzi seBhengo uthi bathembele kulezi nkomo ukuziphilisa lemuli zabo.
I'm 67 years so sasesumuntu engathenga ukuthi ngaqala lawo nje kuzomqala sengiyimfile mphile enkomeni so yimbhinga yami.
Induna zezansi emandebeleni zinikezwe inkunzi ukuze ziyethuthukisa ukwanda kwenkomo ezigabeni zabo. Inyathelo elamukelwe induna uMarubi weSilonga.
Ngiyabonga lo msebenzi othi awayenzakala lapha owanamhlanje ukuthi isize ngenkomeni kanye le nkunzi ethe sazithola phakathina kwale indawo.
Umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Anxious Masuka uthi ugatsha lwakhe luzathuthukisa ezomnotho kuleli ngokuba nokuthuzula emaphandleni ulima izilimo ezihambelana lomumo omkhathi kuleyo ndawo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseBhengo eManama ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga lamhla sixoxa lonkosazana sithemba kuyenyoni isiphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party sicubungula inhlelo ezijeneyo zaleli bandla ngemva kokuthi bayiqondisa indlela igama elithi Magwegwe elalilotshwe ngayo esitishini samapholisa kuleyo ndawo.
Siyabona ukuthi langempela sitshintshiwe kwabhalwa kuhle leli bala kuningi eselakufezayo
uyaphumelela and kusazophumelela kathesi kuze kube bhakanto enyama endlovu ngivule khona mzelo khane ebhakanto enyama endlovu nokubhala enyama yithovu abasivumele singene emahofisini ethu sizisebenzele emahofisini ethu.
Nxa ukhuluma ngokungena lapha emahofisini ungathi ludubo olumemethekileyo yini
leli kundebele ngabafazi ngoba bengashiwo amandebele mina nginje ngikhuluma isindebele kodwa ngiyeke ngihambe ngiyengena ehofisini esebhinga akusebenzi umuntu ofisini yeplant usebenze umuntu olikhalanga ehofisini ebhusenze umuntu olizenda noma ungumsuthu njalo njalo.
Abesifazana bemandebeleni bengabe bephethwe okwehlukileyo yini kulabesifazana bakwezinye izigaba zelizwe amathuba afanana yini kusukisela kumantombazana amancinyane?
Amathuba vele awafanani kathesi sibonilela kwakuthi abasponsiwe nokuthi abasponswa yini ukuthi beyefundela imisebenzi ethize sinathi mayele ngoba sibone umuntu olezindlela esishona kuthiwa umela imathi south sabona umuntu olezindlela esishona kuthiwa umela imathi north kodwa akukhona amantombazana esindebeleni okuphela ukuthi ngabe yibo abangenileyo kulezo zikhundla unkulunkulu endlela osiphetheyo ngendlela obandlulula ngakhona thina sithe sithenjini laye singabe ndlenkulu evele iphathwa ngesandla sokunqele saba abangwane esishoneni ngabe ndlula encane abawumele kuyendla izantshefu ezasetshenzwa ngumfazi omdala.
Abanye bathi ibandla lakho lilenkethabechabi ungathini ngabo liyathola yini uxhaso ebantwini abavela ezigabeni zemathebeleland kumbe babuya kuphela nxa sokulenkingi?
Xhaso siyalithola ebantwini bakithi kodwa abantu bakithi ngendlela ukuthi vele nokho bafaka uvalo negugrawundi abantu bakithi abasakwanisi ukuthi bephumele egcinjeni bethi sapho nokuthi abanye abakithi esindebeleni abadlayo kuzani PF abaphethe ikheva yikho abahamba bethi ya ningavele nilalele izinto lezi kuyavuka futhi khonishana thina inyoka eyiye enkulu esesilayo ngabantu bakithi abadlayo kuzani PF abayiyo abapha izibindi amashona ukana ezidingele kuhlale emakhaya.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana sithemba kuyinyoni isiphathamandla senhlanganiso yemthwakazi Republic Party obekhuluma imbono yebandla lakhe hatshi e-Studio 7 sixoxelaye esetsholotsho. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami uSthandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elin ngali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu Chris Gange lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo dokotela Solwayo Ngwenya ingcwethi kwezempila kahle sixoxa ngodaba lwegciwane eselikhathazile ele coronavirus Uqala ngiyakwamukela kuhlelo dokotela.
Yebo baba ninjani lamahlabezulu.
Ungasitshela ukuthi uyavumelana lembono yamapolisa na ethi yona kukhanya abaningi abasalandeli imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus bengagqoka ama-mask besondelelana lokunyokunjalo. Sokubhakile yini lokho?
Mina ngiyavumelana la amapolisa sibili abantu kabalaleli njalo bakhanya kaba abavumi ukuthi kulomkhuhlane kuthiwa yi-coronavirus. Yikho bahamba nje besenza intando yabo begqoka amamaski lengentanyeni abavala amakhala uyathola bekhuluma bebabili kumbe bathengiselana izinto bevula amakhala bekhuluma khonabo bephefumulelana eduze yikho amapolisa akhuluma iqiniso sibili lokhu kuyingozi embi
sike sabona ukukhuthaza uZulu enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi alimuke ukubana igciwane leli ele coronavirus lokhu lisamemetheka likhona elizweni ungasitshela ukuthi kulomehluko yini kathe singawuqathanisa lamaviki amalutshwana adluleyo
kathe kulomehluko omkhulu kakhulu ngoba kuqala ngomatshi abantu babethi bengayithola ivirus le njalo inani labo lalisiba ngaphansi bengaguli kodwa kwakathe inani liqansa suku zonke njalo ukukhanya abantu bayagula bekhwehlela sibili kwamagama abaningi betshona
siyabona ukubana inani labantu abathola igcikwane le-coronavirus esigabeni semathebhelelendi kakhulu lakobulawayo likhanya lisiya liqansa kulezinye izindawo zelizwe kungakubangelwa yini lokho
inani labantu liyaqansa lapha kobulawayo njengoba uyabona ukuthi e-South Africa umkhuhlane lo ubambile kakhulu uvimbile yikho abantu bakithi bayabuya lapha bevele e-South Africa ngiyabona njalo kwavunyela ukuthi abantu babisa izidumbu ngapha zibuye bezolahlela ngapha ngibona kungabe kuyikho lokho okwenza ukuthi inani labantu liqanse kakhulu lapha kithi emathebhelelendi hhayi kodwa ngibona kuzaqansa kuhambe indawo zonke ezimbabwe kusuka lapha isithi sodwa esizabanjwa umkhuhlane
kambe kungaba kuliqiniso na ukuthi sokulomunye umkhakha we-coronavirus abakubiza ngokuthi i-strain ngesilungu esikhona emhlabeni jikelele okuthiwa khona i-corona yakhona ingaba ingani ilonaka kulayona le kade khona
ukukhanya kunjalo i-coronavirus le ukukhanya sitshintshile yayisabuye ngendlela leyana esiyaziyo ngibona umzimba wayo sutshintshile kukhanya ngokuthi lokhu kubonakala abantu ngokugula abakwenzayo ukuthi hhayi iyahlasela sibili kuliqiniso njalo kwamanye amazwe khona le phethe hhayi kuyafiwa sibili i-coronavirus le iyabamba kukhanya abantu kumele bananzelele ngoba nxa ibamba kanje abantu bayabeshona amalanga amabigula amalanga amabili amathathu shona
okokugcina ungavalelisa abalali
elivalisa balaleli ngicela ukuthi lilalele into ezikhulunywayo ngoba ingozi isisanda kakhulu abaningi bazashona nxa bengalaleli
lo ke bekungudokotela Solwayo Ngwenya ingcwethi kwezempila kahle ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
siyabonga Chris sizigqibeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa olweqembu leyamathonga amahle lona eselethu leyidlalade elitsha elilesihloko esithi ukwenda kwendoda Nango umko umkhokheli waleli qembu umcebisi Mlilo.
Ngobuzalwa ngisekezi emaphaneni esigabeni sabo Bhewula ekhola engizalwa khona. Sengilamadlalati awu-4 ngisebenzisana nabafowethu abafana no Emmanuel Mlilo kanye no Bright Mlilo. Isidi lokuqala silikhuphe 2016 kuyikuthi thina kwi-industry singene 2014.
Idlalate leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi ulikholwa elinjani, idlozi lami kanye lethi silahlekelwe. Abangathanda ukuthenga idlalati Mlilo bangalithola njani?
Ngiyakwazi ukungithinta kule nombolo ethi 083-891-0413.
Lezo nombolo balaleli ngeza kwele South Africa. Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwashiyela abalandeli?
Besicela ukuthi lisixhase kakhulu ngokuthenga ama-original CDs. Singayi ngale kulaba abathengisa ngama-R10. Ngoba mina labana abathengisa ngama-R10 kwilami isayidi ngabazizamelayo nabo esayidini labo. Kodwa mina ma ngithola wena mthandi womculo usuthenge yona iPhone Kong, ngisola wena kakhulu. Jabulani bantu bakithi, nanku kokudla izinamnede.
Amathonga amahle ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamatshumi ayisikhombisa lane 74 ababanjwe i-COVID-19 kuleli izolo, okukhweze inani lasebehlaselwe ngomkhuhlane lo laya ku-9120. lanxa uhulumende sithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi emisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo. Abanye bathi akunjalo ngoba abaphiwe amalayisensi lawa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Uhulumende usesungule uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezifuye inkomo eGwanda ngemithi yokubulala imikhasa. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo.